VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlazi mashumi mabili lantathu kuNkwenkwezi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Noma besibona ubaba ukuthi uyagula besinethemba lokuthi kuzaba ngcono sasekhona isikhatshana ngokufisa kwakhe ngobe ngumuntu osesendleleni ngobe plan a few meetings. Silahlekelwe kakhulu, sidabukile, but siyabonga i-contribution yakhe ayenzayo elizweni elelo inkululeko.
Omunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra njalo obe ngumkhokheli webandla lezapho umnumzana Dumiso Dabengwaka sekho. Umthethwandaba we-High Court walile ukwamukela isicelo esikhwezwe ngamanye amalunga e-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esokuthi umise umhlangano omkhulu waleli bandla owe-Congress oqala kusasa. Umthethwandaba kamantshe unqume ukuba abalwela amalungelo oluntu abahlanu ababotshwe besetheswa umlando wokuzama ukuvukela uhulumende kamongameli Mnangagwa kumele baqhubeke bevalelwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla leZipra umnumzana Dumiso Dabengwa Gasekho. UDabengwa yena owayesaziwa njalo ngegama lokuthi Black Russian ngesikhathi sempi ubhubhe namhlanje eseNairobi kwele Kenya kuhambo lokuphindela ekhaya ngemva kokuqeda amaviki ambalwa eselatshwa kwele India. Kuviga obathabile masuku.
Ngizafika ngithini kubo JZ kumdala unkomo kumsika la kumama uLesabe kunye labanye bami bonke esasisonke empini nxa ngingahamba lamhlanje ngichiye ilizwe leZimbabwe lisesimeni elikiso. Kumele silungise ilizwe lisebenze. Lawa ngamazwi abehlala ekhulunywa nguDabengwa nxa esethula ukudana kwakhe ngomumo welizwe. Umnumzana Dabengwa ubhubhe namhla kwele Kenya ngesikhathi evela kwelatshwa kwele India. UZulu ikakhulu kobulawayo uveze ukudana okukhulu ngokubhubha kukaDabengwa. Bekhuluma lentatheli izindaba lamhla emini, umqondisi weDumiso Dabengwa Foundation, umnumzana Mthulisi Hanana, uthe lokhu okuthe kwabehlela kubuhlungu kakhulu.
Into esiyehlakelela isizwe seZimbabwe into enzima ebuhlungu noma besibona ubaba ukuthi uyagula besinethemba lokuthi kuzaba ngcono sasekhona isikhatshana ngokufisa kwakhe ngobe ngumuntu osesendleleni ngobe plan a few meetings. Silahlekelwe kakhulu, sidabukile, but siyabonga i-contribution yakhe ayenzayo elizweni elelo inkululeko la after independence encedisa ukwakha isizwe seZimbabwe.
Umnumzana Mkhululi Dlili, isikhulumeli sikamongameli kubandla lezaphu, uthi ubaba ube ngumuntu okhangelelwe ukuphathisa ekuletheni ukuthula kundaba yeGukurahundi.
Ubaba uDabengwa usesithile silahlekelwe kakhulu ngoba lapha sikhuluma ngendoda ebisithi nxa ibona into imele into yayo. Angazi isindebele ngawufaka njani ukuthi he was a man of very high and rare principles. Wachiya izano abanye besala bekhola uDabengwa but not obayithina wachiya. Khathesi ube umuntu besikhangelele kuyo ukuthi laba bantu ababulalwa ngochuku lombhuqazi iGukurahundi bekhangele kuyo ukuthi nguye umuntu owayekhona ngoba besifa abantu lapha yena wayesejele laye kuthi uyaqunywa. So umthunzi osuchiya abantu kodwa siyabonga ukuthi lokhu sikhuluma ngakho. Siyambonga ukuthi ngokuzimisela kwakhe ngesibindi sakhe usitshele ingqobo ukuthi sithwale lo msebenzi usephambili.
Umnumzana Isaac Mabuka uthi into ehlele abantu ibuhlungu kakhulu kodwa abantu bakuthathe njengemvelo bakuhloniphe.
Hayi into esehleleyo njengezaphu ibuhlungu kakhulu. Sifisa nje ukuthi abantu bonke bakuthathe ukuthi kuyenzakala empilweni ukuthi umuntu abhubhe. Ngiyakwazi ukuthi abantu badabukile ezinhlizweni ikakhulu ama members ezaphu. But udabengwa yindoda sibili. Indoda abantu bamkhalela ilizwe lonke. So siyafisa ukuthi lamhlanje welanga sonke sibuyeni ngobuningi benu sizotshengisa ukuthi wona inkokheli isichile. Wayengaso inkokheli abantu bezaphu kuphela udabengwa. Ngitsho abantu bonke endaweni zonke eziningi bayamhlonipha.
Umnumzana Cosmas Mafu uthi sebesele bezintandane ngemva kokudilika kwentaba.
Isihlangane kakhulu apha namhlanje ukudilika kwentaba. Engingakutsho ngomdala yikuthi sikonakele elizweni, sonakalele isizwe, sesezintandane, intandane ezipheleleyo. Yiso isimo esiyiso sona thina namhlanje abantwana bezapho. Singokuzintandane kwedomi kwakuzaxotshelwa le ekusika kuthi kuyazibonela ma.
Unkosikazi Theresia Thaka olilunga lezaphu uthi imfa kadabengwa yokulahlekelwa kwesizwe sonke hathi izaphu kuphela.
Ubaba uDabengwa imaze ngo-1963. Ubaba uDabengwa yiwo abasirekruthayo uyouth. Saba ngama-youth under ubaba uDabengwa laboBhushi labanye. Kati ke uba dinayo umuntu ongazange impilo yakhe yonke oyiqedile kustrati angazange ukuthi laye ake yenze okunye. Ubaba uDabengwa ngibuhlungu okunye okumangalisayo uDabengwa ufele isizwe sonke nxa sisithi kafela ngizapho uDabengwa usebenzele isizwe seZimbabwe nothi zapho.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi uDabengwa uthiye uZulu eNingizimu Afrika edanile ngoba ube ngumuntu owayelwela inhlala kahle kaZulu.
Namhlanje ilanga lesitshonele emini sisalibele wabe eflatela ubaba uDabengwa wasishiya sesingabakalayo. Njengebandla lezaphu wasithiya njalo sikhala njengemu leZimbabwe. Uthiye njalo iSouthern Africa yonke isehlise izinyembezi ngoba simazi engumuntu owaphila impilo yakhe yonke engumuntu olwela ukuthi abantu abansundu eSouthern Africa ikhululeke, elwela ukuthi iZimbabwe ikhululeke. Qala from colonialism waphinda njalo walwela ukuthi ibe democratized, elwisa incindezelo olomuntu omnyama phezu komunye umuntu omnyama. So silahlekelwe ngumthunzi owususele masikhangele abaholi bethu abaphuma from i-liberation movement. Nguye yedwa kade sisele ube zikhathaza ngokuthi abantu bahleli yini, abantu bahleli kuhle yini, abahlukunyezwa yini. So silahlekelwa kakhulu kakhulu njengebandla lezaphu. Siyakwazi ube ngumholi wethu sisela siphuma kwi-Unit Accord ngo-2010. Ube ngumuntu ozaretire nje eminyakeni lowo ozayo kodwa akusabanga njalo njengoba seflatele kungakafiki leso sikhathi. Silokudana kakhulu njalo siyakhala lemuli umama uMakhumalo labantwana nabazukulu bakhe. Sibabonga njalo ukuthi basiboleka ubaba saba ngabantwana bakhe sonke sibaningi njalo sathola ukusizakala from ubaba uDabengwa sibaningi.
UDabengwa wabotshwa ndawonye lelinye iqhawe lempi yenkululeko uMuyi uLookout Masuku ngomnyaka ka-1982. Besetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende kodwa batholakala bemsulwa kodwa baqhubeka behlukunyezwa beyizibotshwa bakhululwa ngemva kweminyaka emine. Ngemva kokulotsholwana komanyano oweUnity Accord phakathi kwezanu lezaphu, uDabengwa labanye babambana bathatha inyathelo ngomnyaka ka-1987 lokuphuma kulumanyano bacabanga ukuvuselela ibandla lezaphu bethi babengavumelani leUnity Accord. UDabengwa uchiye umkakhe, unkosikazi zodwa Dabengwa, abantwana kanye labazukulu, kodwa amalungiselelo esililo lokubekwa kwakhe akukwaziwa ngoba isidumbu lokhe singakafiki elizweni. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa bathi ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu ngokutshona kukaDabengwa. Emazwini abo enduduzo ababili laba bathe bakhala ndawonye lemuli yakhe. Eloba enkundleni yeTwitter uMnangagwa uthe ubemhlonipha kakhulu uDabengwa ngendima ayidlalayo ekukhululeni ilizwe. UChamisa yena utshele iStudio 7 ukuthi uDabengwa ubengumuntu ozithobileyo njalo oliqhawe lamaqhawe. Umbonge kakhulu ngokumsekela kukhetho olwedluleyo. Ukuhlaziya imbali kaDabengwa sixoxe lenduna yenqameni uChief Mathema lesiphathamandla sebandla lezaphu umnumzana iPitula Maphosa onguye oqala lingxoxo.
Ngilahlekele kakhulu njengebandla lezaphu njengoba sisazi ukuthi ubaba ube ngumholi wethu kusukela ngesikhathi siphuma ku-Unity Accord ngo-2009. Usengumuntu ozaritaya enyakeni lo ozayo sisiya ku-Congress, kodwa sicabanga njalo silahlekelwa ngumsunzi singathi langalisene lemini salizele anyamalala emsunzi ebesikiwo ngoba nguye okade sesele noma igruphu le eyasikhululayo okade sakhataleka ukuthi abantu baphila njani, ukuthi abantu balakakuhle yini, abahlukumeza yini. Ibe nguye esele okade lethelela ukuthi abantu behlale kuhle bengahlukumeza. Silahlekele kakhulu umuntu owakhululayo iZimbabwe, wakhulula konke le-Southern Africa. Imbali yakhe umuntu owaqedimpilake yonke elela amalungelo elintu, elela ukukhululeka kwabantu abamnyama, elela njalo ukuthi sihlalisane kuhle kungelabandlululo lelethu libonayo elizweni kathesi.
Bathi idilikile intaba enkulu baba Mathema.
Nxa singajulisa ingqondo yethu kabanzi lapho kukhanya kulahlekela isizwe, uqamuke umgogodla. Ngubaba uDabengwa ube ngumuntu nje lwana ongakhangelela omunye umuntu khathana. Lami ngindlela ngibe ngihlangane laye ngimbingelele, anginanzelela ukuthi nginduna enkulu ethathela kusigombe, usigombe eyinduna eyala ukuthi inkomo ziqunywe, eyale ukuthi inkomo ziqunywe, eyinduna futhi eyambathiswa unkomo isikhumba sengwe yamnika umkhonto. Ngesingakithi-ke esingunini, nxa unika umuntu umkhonto umnika isikhumba sengwe, umnika ubukhosi. Lahlekelwe kakhulu ngoba ubungekwehlukaniswa ubaba uDabengwa lo the late Vice President uJoshua Nkomo.
Ngiphenduke kuwe Maphosa, ukutshona kukababa uDabengwa kutshoni kubandla lezaphu kuyiwa phambili?
Into ebuhlungu kodwa sinanzelela ukuthi sibe lesikhathi eside kakhulu laye esibonisa ukuthi yenziwa njani alo kuyiwakhi. Ubaba uDabengwa ube lesifiso akade lazi lanxa isikhathi esesibuya, uhamba engumuntu eleqhubu akasakubonanga lekakulelayo impilo yakhe yonke, akayibonanga iZimbabwe ekhululekileyo, akasayibonanga inhlalakahle eyakakeyidinga besibekeyidlala ubujaha lwabo sempilo. Ube lesifiso esikhulu kakhulu njalo impilo yakhe yonke ube esila ukuthi enelise ukuthola lokho akakekudinga. So yiligasi asisela yona imisebenzi njalo asisela wona esizaqhubeka ngawo esizathu sikazama ukulandela isifiso sakhe, silandele amacebo akhe lemfundiso yakhe ize sifike lapho ayekhangelele khona ukuthi sisebenze ngesizwe seZimbabwe, lapho kulokukhululeka khona kungelabandlululo ekungela ukwephulwa kwamalungelo abantu, kula i-economy esebenzayo, okulezibhedlela ezisebenzayo namuhla nje kuvela emazweni akhashana edinga ukona ukuthi ethole isibhedlela esisebenzayo njengoba lapho elizweni zingekho isifo zazo zonke lezo. So njengebandla siyalandela khonokho asimisa khona asibonisa khona indlela akuyona kuyona sizayilandela sibe sefika kwizimbabwe ekhululekileyo zimbabwe esebenzayo for wonke umuntu.
Baba Mathema, bakhona abathi uDabengwa kumele ayebekwa emalibeni amaqhawe eHarare, kanti esikuzwayo bakhona abathi hayi uzabekwa kibo lapha azalwa khona. Kuqakathekile yini ukuthi ubekwa ngaphi?
Ngingathanda ukuthi ngiqale ngibalekele ukuthi ubekwa ngaphi, ngizakuphendula ekugcineni. Ebe ngithanda ukuthi ngigxile kikho, ngiduduze ubaba lo uMaphosa, ngifisa ukuthi ngimvezele lokho ukuthi imishado kayife. Imishado ithi ngafa ivuka umfukula. Nxa kulokunye ubaba usehambile ukhona, uJesu wayekhona wahamba, kodwa ilizwi lakhe lanamuhla ayelinika abantu lanamhlanje lokhu elisimakade lokhu elithunyelwa lisiya phambili. Ngibe sengibuyela-ke kulokho okokubekwa, ngikhangelele okokubekwa kuya ngemuva. Angizange ngibonela uhulumende ezimba ukuthi umuntu angadiklewa ukuthi angaya i-Heroes Acre. Nxa imuli te yona angahamba angaye i-Heroes Acre, angadiklewa njengeqhawe, kube esedikleyiwe imuli yakhe. Nxa ithe yona hhayi, thina besibe sifiso sokuthi ubaba alale lapha ngemva kwesibaya lapho kubekwe khona abanye bakhe, ngoba amathambo esintwini into esiyaziyo kakhulu ngapha ezindebeleni ukuthi amathambo ahlanganiswa lamanye.
Leyo bekuyinduna yenqameni uChief Mathema ubekhuluma ecingweni endawonye lesiphathamandla sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umthethwandaba kamantshi inamuhla unqume ukuba abalwela amalungelo oluntu abahlanu ababotshwe kuliviki besetheswa umlando wokufuna ukuvukela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele baqhubeke bevalelwe. Abahlanu laba babalisa uGeorge Makoni, uTatenda Mombeyarara, uKamuchirai Mukura, uNyasha Mphahlo loFarirai Gumbozwanda. Abasolwa bamelwa ngamagqwetha abalisa uNkosazana Jesse Majome loMnumzana Jeremiah Bamu. Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela impilo yeqhawe elitshone lamhlanje umnumzana Dumiso Dabengwa kanye lomhlangano omkhulu we-MDC owe-Congress oqala kusasa. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukufuthelana phakathi kukamongameli weMelika umnumzana Donald Trump oyebandla lama-Republicans kanye labebandla eliphikisayo elama-Democrats kuqhubekela phambili. Izolo uTrump umise umhlangano abemele awenze lomlawuli wedale leCongress olilunga lama-Democrats unkosikazi Nancy Pelosi esithi ekasoze ahlale phansi labantu abatshona bemethesa umlando wephula umthetho ngokusebenzelana laberussia kudaba lokuphazamisa ukhetho lwemelika ngo-2016. Inhloko kahulumende ya kwele India uNarendra Modi osanda khetha ukuba abuse okweminye njalo iminyaka emihlanu elandelayo sethembise ukumanyanisa uzulu welizwe lakhe ebonga bonke abamvoteleyo kukhetho olusanda kwedlula. Umahluli womthetho ndaba we High Court uJustice Edith Mushore namuhla walile ukwamukela isicelo sesiphangiphangi esikhwezwe ngamalunga eMDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa azibiza ngokuthi Defending Morgan Tsvangirai Legacy esokuthi umise umhlangano omkhulu waleli bandla weCongress ozaqala kusasa eGweru. Ngokunjalo ibandla leMDC lithi lizaqhubeka ngomhlangano walo. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 uMavis Gama.
Isikhulumeli seMDC uMnumzana Jacob Mafume utshele umhlangano lentathelizindaba eHarvest House ukuba kakukho ungamisa ukuqhuba umhlangano wabo weCongress. Njalo enye inkokheli isivele isikhona eGweru lamalungiselelo esekusibanga esiphezulu.
We are politicians, we deal with the politics. Our lawyers will deal with the legal issues. Our lawyers
have singabezombusazwe thina sikhanyela ezombusazwe. Amagqwetha ethu yo azokhanyela ezomthetho. Amagqwetha ethu asixwayise ukuthi siqhubekele phambili ngomhlangano wethu weCongress. Kungakho sizokwenza kanjalo. Ngakukho esikutsheliweyo okuphambana lakhona loba yini engenza umiso lomhlangano.
Kwasekelwa ngesinye seziphathamandla sebandla leli uNkosikazi Dorcas Sibanda.
Ngikhuluma nje ubaba uThibayi organizer wethu useGweru uyalungiselela iGweru layo njenge-community isilindele ilizwe lonke jikelele abantwana be-Path of Excellence MDC bayalungiselela ukuthi babuye eGweru sizohlangana ukhethwa inkokheli ukhethwa i-leadership ye-party. So akulanto ezasibusela emuva i-transport isilungisiwe ukudla sokulungisiwe indawo zokuhlala kulaba ababengalandawo yokuhlala sezilungisiwe eGweru. So sonke all the roads are leading to Gweru. Akula nto ezasifisela emuva ngaphandle kokuthi sihlangane khona ngale njengabantwana be-MDC.
Enye ingcwethi kwezombusazwe engomunye wabaphatheke kwezokucubungula enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uMnumzana Bekezela Gumbo uthi udaba lwempi zamacele MDC alusozelwa qedwa yimithethwandaba.
Ngoba ekuqaleni kumele sinazele ukuthi MDC le isilayo kathesi, MDC Alliance, yena abantu abama besithi kuhanjwe ekhoti kubuyele ku-2014, abantu laba bafuna ukudelete i-alliance, bafuna ukukhipha i-component ebuyele uHashimancube, bafuna ukukhipha i-component ebuyele amabandla la amanye ayephume ku-MDC ngesikhathi before 2014. So now, njenge-MDC Alliance, abantu laba bona vele kumele ukuthi kufane ukuthi sikhale ukuthi beqhubekele phambili. Ngenxa yokuthi i-party mayithi MDC Alliance akumelanga ukuthi ihlutshwe izinduku zenye iparty to that alliance. Ngiyabona ukuthi MDCT ngenye la yabuya ku-alliance ngenxa yabuya labantu abaningi.
Ugumbo uthi konke lokhu osekusenzakala yingxabangxoza eyabangelwa yokuphuza kwabomanyano we-MDC Alliance ukulungisisa lolu daba isikhathi sisesekhona.
UChamisa kwakumele ukuthi esengene ku-alliance kwakumele ukuthi emekeshe ukuthi i-alliance leyi bayisekele ukuthi ibe yiparty. I-alliance ibe lama-structures ye-constitution yayo ukwenzela ukuthi bebalekele umsindo wayo we-MDCT wama-issues e-MDCT ngoba angeke sikubalekele ngoba ungakhayela kahle uma usu-analyze uzabona ukuthi labo benjani uChamisa abarongo ukhona ukurongo abawuvezayo ubeza ukuthi abantu laba beze begcine besilo beze befike emakhodi asikuthi phela abantu lizenza lokhu ngapho kusukelana nje umuntu seqashe kwi-khodi no kuyabule somewhere lapho laphambanisa khona ungakhayela uChamisa indlela wakhula ngayo njena ku-power kuningi owakuvayolethayo umthetho we-MDCT angisho ikhosini le-MDCT and abantu laba they are using that ukuthi benjani betlease go back to 2014.
Ngakwelinye icele abe-MDC sebekhweze udaba lwabo emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court bephikisa isinqumo esanikezwa ngu-Justice Edith Mushore emthethwandaba we-High Court lapho athi kumele baqhube amalungiselelo e-Congress kulandelwa lokho okwakuyikho khona ngomnyaka 2014 kukhangelwa inkokheli eyayikhona ngaleso sikhathi. Okhokhele iqula lamagqwetha akhweze lolu daba emele abe-MDC u-advocate Thabani Mpofu. Ngimele Studio 7 Mise Harare, ngingu-Mavis Gama.
Abantu abadabuka eZimbabwe abake baya embukisweni weZim Expo oqhutshelwa eMelika minyaka yonke bathi umbukiso lo ulakho ukulethela usomabhizimusi amathuba amanengi njalo ukholisise labo abasebenza gadalala eMelika la kwamanye amazwe. Bathi kuhle kakhulu ukuthi abantu bathi gwaqa bakhumbule ekhaya lapho kulesihlobo labangane ababhekane lesimo esibi somnotho. Umbukiso walonyaka wenzelwa eChicago. Omunye wabathakazelela lombukiso ngumnumzana Mandla Gumbo Mguquka. Yena utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi sowathola umsebenzi omnengi okumangalisayo ngemva kokuphatheka kwakhe kulumbukiso.
Imifombona angibona iright anti iyo ukuthi sihlangane abantu abase-America, like abantu abase-America lapho ukuthi lathi sibe siyahlangana sikhiphe istress zomsebenzini. So into eright njengiyibonayo ukuthi into ehlanganisa abantu.
Singathi wena siwatholani kuZim Expo njengoba nje sizwa kuthiwa ujala ukuhamba sibili?
Mina uZim Expo, to be honest, ngathola a lot of friends and then for a lot of my business partners, yabo. I mean, it's not just for social kuphela, but ngalawo ngumuntu othandayo, like mina, I'm into entertainment. So ngathola like ama business partners, ngathola ama deals. I mean, it's a lot of things you can gain from uZim Expo. You find vele abanye abantu kufuna sengabangani like for life, yabo.
Ngisifiso sakho ukuthi nxa vele khona uyabo uhamba kuphela usiyathola kunye futhi kwamabhizimusi lento sinjalo.
Ya mini nga isizwe sami nga zwe ngalo kukhona lami nga kungela into embambileyo kungela okumphathileyo lami ngile time kanye hayi awuni mind nje mkube ngihamba all the time ngokuthi I mean yiyo la indawo okuhamba la usiyakhupha i-stress kulabanye abangakwanisiyo phela ukuhamba emakhaya abangela ama-papers phela lapha. So the only time okwanisa ukuba ligada yokuthi la ubona bekhaya ungani ufile ngani usekhaya even ungekho ekhaya. Yabo seZim Expo la ukuthi indawo la yakufika ukutsha ngomoyo ukhohle la uxoxa ngesayini whatever isihloko sikhulumayo ilanguage yokukhulumayo you can easily maneuver like eZim Expo. I mean I think eZim Expo is something good just to socialize yabo.
Umnumzana Mandla Gumbo Mguquka isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lo nkosazana Musa Ndlovu ohlala eMaryland.
Umbukiso weZim Expo yinto enhle kakhulu, iyanika abantu ithuba lokuthi bahlangane babonane.
Kuyini okunye okuthakazelela ngombukiso lo Mandlovu?
Ngaleso sikhathi kuyaba lo Miss Teen USA, kube lo mncintiswano lo kuhle ukubona amantombazane ekhaya. Nokuthi isikhathi esiningi sikhangelele ukuthi yinto yabantu amantombazane amahle kodwa ngosisi abafundileyo betshengisela lezinto abazenzayo behlezi elizweni laseMelika. Ngiyazi ukuthi bakhona abahlangana ngezebhizinisi kodwa angazi kakhulu ngalokho. Into enhle sibili eyenzakala ngawo wonke umnyaka. Esikhathini esiningi kuyakuthi ngesikhathi sika Miss Teen USA balethe abahlabeleli abavela ekhaya. Ithuba lelo lalo lihle kwabantu ebantwini ababevele bekhetha ukuthi baye khona.
Unkosazana Musa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika eMaryland bexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.